Umnumzana Mdenda wethule lokhu emhlanganweni awuqhube namuhla lamalunga edayile parlamente asanda ukukhethwa nguZulu aselungiselela ukuqhuba umsebenzi wabo.
Another acronymy of MPs, missing persons. Missing persons.
Abantu abangavula umlomo bayafana nje labantu abangatholakali eParliamente esikhathini sesemuva bekulabantu abaningi abakade bengavula umlomo wabo eParliamente abazange batsho lutho ngitsho.
Ekhuluma ngokwethulwe ngumnumzana Mdenda, umnumzana Gift Ostalo Siziba omele ichabalala edayile eParliamente njalo ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi amalunga abo azakhuluma ngokuhlupha uZulu.
IParliament umsebenzi wayo ikubhala komthetho. So ukubhala komthetho kuqatheke ukuthi abantu bonke abangena eParliament bedibhethe lokudiscussa lokubonisana imilandu yabo. Ngenxa yokuthi umuntu nxa ephiwe umsebenzi omutsha kufanele belolwazi ukubana what is expected of him or her.
Umnumzana Daniel Mackenzie Ncube omele iJombe enkabazwe uthi kuqakathekile ukukhuluma mayelana lokufiswa nguZulu.
Ngakho uhlelo lolu ngolokufundisa ukwenzela ukuthi babe lenqondo ezijulileyo emsebenzini wememba wePhalamende.
Baningi abameli bedale lePhalamende ababikwa ukuba lokho ebangena kuleyo ndawo abazange bethule lutho. Ugwalo olujulileyo olulotshwa lidale leli oluHansard lubika ukuba abantu laba bagoqela unkosikazi Gertrude Chibaku, umnumzana Richard Musiwa oweMtoko, umnumzana Tongai Moyo oweHarare South, unkosikazi Judith Thobaiwa oweKwekwe Central labanye. Asenelisanga ukukhuluma lamalunga la ngoba abengaphendula umakhalekhukhwini. Unkosikazi Chibaku owebandla leZANU-PF uthi okunye okwenza bengakhuluma edayile eParliamente kuba kwesinye isikhathi amabizo abo awaqanjwa ngusomlomo.
Nxa sikhuluma ngendaba yokukhuluma ePhalamende, kumele sikhulume ePhalamende. Siyabe sifuna ukukhuluma ePhalamende, kodwa kabasiqambi amabizo egcina sibeka izandla phansi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Herbert Jamuka osebenza lebandla le-People's Unit of Zimbabwe kodwa okhuluma ezimele uthi kuqakathekile ukuba amabandla afundise abameli bawo ukuze babe lesibindi sokukhuluma eParliamente.
Silayo iproblem apha elizweni lethu leZimbabwe lama MPs avothelwayo nabantwana beZimbabwe. Ama MPs lawa aneproblem especially eParliamente abakhulumi, bayafika bathathe izithulo bahlale bathule, ababuyeli futhi kunalezo ndawo babevothelwa kuzo.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.